on DC.
So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kuNhlangula 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngamunye ngamunye bazahlawula imali yefine engange 20,000 RTGS, kusitsho ukuthi bongu-5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS.
Kugwetshwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party phezu kwecala lokwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi bathi ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wedale le-Pan-African Parliament akusoze kubancede ngalutho.
Indlela eqondileyo yokuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika.
Kulabazali abathi igaba la mali ehambelana ledola leMelika eyokuhlawulela abantwana ezikolo. Umdlali wenguqu olodumo uMavelas Nakamba uthembisa ukunceda abantwana abanengi abafunda esikolo adabuka khona. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye-Supreme Court eMelika namuhla yethule isinqumo esibikwa silakho ukuphazamisa imizamo kaMongameli Joe Biden yokulwisana lokuguquka komkhathi. Lo mthethwandaba unqume ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokuvikelwa kwemvelo olwe-Environmental Protection Agency alulawo amandla okulawula ukusebenza kwezitichi eziphehla amandla kagetsi ezivele zikhona. Uthe akukho emthethweni ukuthi ugatsha lolu lutshele abezitichi lezi ukuthi zivunyelwa ukuthunqisa intuthu enganani ama-carbon emissions ukuze zingaphazamisi umkhathi. Umthethwandaba munye usanda kwesula umthetho obusipha abesifazana ilungelo lokukhipha isisu i-abortion. Umthethwandaba kobulawayo namuhla ugwebe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party atholakale lamacala okwephula iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Umantshi uRachel Mukunga utshele amalunga la ukuthi ephula umthetho ngokungena emphakathini edolobheni leli ngesikhathi uhulumende ezama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ukuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wemthwakazi uMnumzana Mqondisi Moyo.
Bekuyi-ruling ye-MRP5 abagoqela uNqobani Moyo, uMcebisi Mgutshini, uMongameli Mndlojwa, uWelcome Moyo loKelvin Distant Dube ababebotshwe last year bebotshela ukungena etown bengelama-exemption letters. UMajistrate uMkanga ubathole belecala, ngakho-ke ngamunye ngamunye bazahlawula imali ye-fine engange-20,000 RTGS, kusitsho ukuthi bongu-5 bakhangelele ukubhadala 100,000 RTGS. Kodwa-ke banikwe up to 13 July ukuraisa le imali. Kodwa lizananzelela ukuthi mhlaka 29 July 2020 ujaji othile eMasvingo warula ukuthi akukho constitutional ukuthi abantu babuze ama-exemption letters. Kungakho siyamangala ukuthi why lo magistrate erule wathi wabathola benecala. Kodwa-ke amaloya ethu angayi-aphila le ndaba ngoba bathilo labo ukuthi is unconstitutional i-ruling yabo.
Ye, kutshona kuyini njengabandla khona?
ngithi njengebandla siyabona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uyasisaba yikho esihluluzela amalunga ethu ewavalele inkantolo kanti sisananzela futhi ukuthi phakathi kwalaba ngu-5 ababili already uMongameli Mlotshwa lo welcome moyo baseva ama-3 years abo bekhona ngale eKami prison namhlanje babuye ekhothi befakwe insimbi zenyaweni njengabantu abangababulali kodwa bona bengaso bantu abangababulali bengabantu nje abalwela amalungelo kaZulu kanti umthuthisi khona phakathi kwenkantolo namhlanje ukhulume amagama amabi wathi basifanele lesi sigwebo sokuthi kwakhiwe 20,000 RTGS fine each ngoba bangama-notorious group of people abangafanelanga
Gini amazla atson.
Tube la balaleli awasimangalisi ngoba uzakhumbuka abantu bakamthwakazi sithiwa wonke amagama okuthuka kuthiwe singamadissident singama-tribalist singama-extremist singama-regionalist namhlanje umthuthisi umuntu okungakhangelelwanga ukuthi athathe icele ngoba eyisebenzi sikahulumende ubiza amalungu ebandla lemthwakazi Republic Party notorious people.
Lapho-ke abalokhu bevalelwe wathini ngabo
abalokhu bevalele baba amaloya njengoba ngikhuluma nje bengikhuluma lawo futhi emini namhlanje basamelele lokho okuthiwa yi-transcript okuyikho okuchayitshwa yinkundla ukuthi bakusebenzise ukuthi ba-challenge benzele i-appeal yona i-appeal sebayifayila e-high court kodwa basamelele ukuthi u-clerk of court abanikezele i-transcript okuyiyo indlela ezabenza ukuthi bakwanise ukulungisa i-appeal yabo ngoba ba-appeal against conviction and sentencing of okwayenziwa la amalunga ethu obunayi
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo Ukukhethwa kwenduna uFortune Charumbira ukuba ngumkhokheli wePhalamende yezwekazi leAfrika iPan-African Parliament sokudale inkulumo eZimbabwe Lanxa abanye bekujabulela kulabanye abathi akusoze kubancede ngalutho njengoba uCharumbira esaziwa ukuba udlelana lebandla elibusayo kubika uAnastasia Ndlovu
Abachothoza ukukhethwa kwenduna lebathi kunenye okuhlupha abantu eZimbabwe okuqatheke okwedlula okwenziwe nguCharumbira bathi ukukhethwa kwakhe akusoze kuguqule umnotho welizwe leZimbabwe njalo lempilo yabo uBeno Ncube osakhulayo ongumongameli wenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi kaboni usizo oluza kuba khona kulandelwa ukukhethwa kukaCharumbira
Sithi amhlophe kakhulu but ngilo mbuzo mina owodwa ukuthi i-Pan-African Parliament leyi ilamandla yini.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Benny Moyo ohlala eManingdale kobulawayo othi inhlanganiso ye-Pan-African Parliament ayisoze vele ibe losizo eZimbabwe.
Induna uCharumbira induna ekhetha usapoti.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda ulombono ofanayo. Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirotsa uvumelana lo Sibanda. Umzana Maluba Mhlaba isakhamuzi selobhengula kobulawayo uthi kube yinhlamba enkulu ukukhethwa kukaCharumbira ukuba akhokhele inhlanganiso le.
Kuzishaya ngempama ebusweni kwale inhlanganiso ngoba kafana nalokuthi bakhethe izandla ukuthi ngumeli kwale inhlanganiso.
Induna uKhulumani Mathema wesigaba seGwanda uthi uyakuncoma ukukhethwa kukaCharumbira. Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma okudale le-Central Committee uthi kuhle ukukhethwa kukaCharumbira.
I-Southern Africa nangwayo leZimbabwe jikelele siyamhalelisela ngempela kusobala bana iqala ukubana iParliament leAfrica iwe lo mongameli wayo evelela ngapha ehlangothini leSouthern Africa isikhathi zonke umongameli ebehlala evelela kuwest Africa usiya phezulu khonale.
UCharumbira usolwa ngabantu abaningi ukuthi wephula imithetho eZimbabwe njalo wakubeka sobala ukuthi usekela ibandla elibusayo. Bathi ukudlelana kwakhe lebandla elibusayo akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe. UCharumbira wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obeTwitter ebonga bonke abantu abamphathise ukuba angene esikhundleni lesi. Idale le-Pan-African Parliament lihluza indaba ezibhekane lamazwe ezwekazi le-Afrika. Akwaziwa ukuba lizanceda kumbe hatshi ilizwe leZimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo alikaze likwenze lokho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abanengi bathi abasoze benelise ukuhlawula indleko zesikolo njengoba behola idola leZimbabwe athi elemelika. Bethule lokhu ngesikhathi uhulumende esevumele izikolo ukuthi zibhadalise indleko efana le-tuition, imihloliso lokunye ngedola leZimbabwe elihambelana lesisindo sedola lemelika. Kubika obathabile masuku.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola leMelika. Umnumzana Themba uye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
So ukuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena gala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise lekuthengeni imfundo. Uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuna. Kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees ye-US dollar. Abadala abaningi bazayehluleka ukuyithola limali ngoba bengasebenzi. Ujongeni ngemfundo ngokusekelo sombuso. Imfundo ihlawulelwa mende, pho nangu uhulumende esebamba abantu inkunzi.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo yokuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi ischool fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezizakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu ngoba izisebenzi nxa zingazuzi imali elinganiswe ngemali yaseMelika kumbe bangamatithala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa bayekhipha imali elingana leyaseMelika. Lokho kakubi yinto eqondileyo kuyakwenza abantu bahlupheke kakhulu okwedlula lokho abayikho khona.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi. I-US leli elikhulunywayo kunzima ukuthi silibambe, lama-rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi ifizi ayibhadale ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadale ngedola leMelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may are allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender. And no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. All payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Izikolo sezivunyelwe ukuthi imali zesikolo zibhadale ngedola lemelika. Lokhu kusitsho ukuthi abazali sebengabhadala ngendlela abafisa ngayo ukubhadala ezivunyelwe eZimbabwe. Lokhu kusitsho ukuthi abazali bayabe sebebhadala ngerethi yakulelo langa. Sizama njalo ukuthi silisane nomkambo omnyama ongenzakala ezikolo.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana bazakwehluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola emelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-$365 zimdollars emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwesulwa komthetho obusipha owesifazana ilungelo lokukhipha isisu eMelika. Singene kwezivela kwamanye amaswe.
States within America sokumele ukuthi azicabangele kumbe ayenze ama decisions ukuthi i pregnancy leyo iyakwazi ukuba terminated or not. Besitsho ukuthi no, in terms of the constitution ubudlelwano bama states America bu based on i constitution, njalo kakukho ku constitution lapho khunywa ukuthi umama ozithweleyo akumelanga ayalelwe ukuterminate pregnancy or kumele avunyelwe ukuterminate pregnancy. So ikhothi leyo ithi yona ekukhangeleni kwayo ukuthi nxa umuntu esethe wazithwala, ama-states within America kumele azicabangele. Laba bakhokheli bendawo zonezo kumele bacabange ngokwabo ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthi asikhiphe yini isisu kumbe engasikhiphi. So ayisiyo nto engabamba i-America yonke, ama-states e-America kuthiwe no, umuntu uyakwanisa ukukhipha emthethweni. Kulabantu laba akade bengabantu abathi bona no, umuntu ozithweleyo kumele azenze la kufunayo ngomzimba wakhe. Inkundla enkulu ithi no, akukho constitution lokho. Ngakho-ke ama-states kakucubungelisise.
Yes, singathi sithole kumi njani nxa sikhangele kwele Zimbabwe?
KweZimbabwe khona ukukhipha isisu akukho emthethweni, kodwa kule ndlela ezishiyeneyo ezikhonsidwayo, njengokuthi umuntu ukonceive kumbe ubambe isisu eretshwa, kumbe ubambe isisu ebanjwa ngumuntu oyisihlobo esithi incest ngesikhiwa, kumbe ukuthi isisu lesi singacontinue elaso yena ngokwakhe uma zithwala impilo yakhe iyabe isengcupheni. Yoma instances lapho ukuthiwa hayi, lesi sisu lesi kumele sikhitshwe. Other than that, isisu eZimbabwe licala elingahambisa umuntu ejele kumbe ahlawuliswe imali yinkantolo lapha ngakwenza. Ngiyavumelana lakho ngezinye indlela ukuthi lapho suthe wabamba isisu ngendlela engasizo lezi esengizibekile, kumele ukuthi umuntu azimisele ukuzamehlela. Umuntu lapho sezithwele usethwele umuntu ophilayo. Umuntu ophilayo lowo laye kuyabe kumele abe ngumuntu ozazalwa laye ufuna impilo. Ngakho-ke ukuthi umuntu aphonge ukuthi mahlayana nje azithole esekhiphe isisu ngabe kuyinto engekho endleleni ekahle. So hayi, nxa besithi America is not constitutional ukuthi kwenziwe njalo, ngiphose mvumelane lakho. But enye into okumele siyikhangelisise ukuthi bathe bona ukukhipha isisu ayisiyo into engekho emthethweni. Bathe ukukhipha isisu kumele kube yinto ezakhangelwa yi-state ngayinye ngayinye. Weziyavuma kumbe iyayala, abazange batsho ukuthi ikwenze. But bathe ama-representatives of those states, ngoba bakhethwa ngabantu, bazayenza leyo decision.
Lo ngomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, ubexoxa Ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 lapho bekhangela ukwesulwa kwelungelo lokuthi owesifazana uyenelisa ukukhipha isisu eMelika nxa engasifuni kumbe simfaka engozini enkulu. Lo mthetho wesulwe lidale le Supreme Court kunsukwana ezedluleyo njalo ubusaziwa ngokuthi yiRoe v. Wade. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kukhetho luka 2023. Abanye bathi babona leli bandla linqotshwa ngoba abantu abaningi bethukuthele ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kanye lokuqeda inkohlakalo. Bathi babona labasekeli bezanu PF abanengi bevotela amabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Antuzi umnumzana Themba kuye moyo onguye osungula lingxoxo.
Owawuqala uhulumende weZimbabwe kafuni ukukhuluma iqiniso ngendlela okuphilwa ngayo. Umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa izwidi, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa ithukele, umbalisi kaholi ngemali yokuthengisa igwayi, but umbalisi uhola ngemali kumbe izisebenzi zikahulumende ngikhokhela laba bali zikhola ngemali yama-natural resources, igolide, idiamondi, iy'hlahla, inyamazana. IZimbabwe inothiswe kakhulu ngazonezi izinto engikhuluma ngazo. Thina njenge-athuzi sake samtshela uhulumende ukuthi wasexoxe ikhomishini eyayenziwayo eyayikhangele khonokho. Ikomishini leyana yavumbulula ukuthi kakuvulwe i-fund okuthiwa i-education equalization fund. Indira Masanga nguye owayerani ikomishini leyana, ibizwa ngegama lakhe kuthiwa Indira Masanga Commission. Namhlanxa sesibuyela emuva sesikhangela uhulumende uthi yena ababalisi nasikhuluma njengakathi esingixoxa lawe engiza kuxoxa lamhla sengisengiumvukela lizwe. Onensi kathesi babhikisa uthi abantu labana bavukele ilizwe. Kahle kahle uhulumende sowabalekela i-constitution. IZimbabwe sibuswa nje umuntu engavuka ephuphilelele nonkosikazi wakho uyavuka epha kumthetho.
Uhulumende Sibindi ungathi wenza konke okufaneleyo yini kumizamo yokulungisisa umnotho?
Uhulumende uZimbabwe kathesi owezanu-PF usehlulekile ukubana anqande ukufa komnotho weZimbabwe. Yebo kambe sinanzelele uminista omthuli ngobe encedisana logavena o-reserve bank ukubana baphumela kobaphumela, kodwa eqinisweni akulanto ethinsileyo. Yebo kambe bathi bezafaka umthetho njengobe sithi umoya lapho ukuthi bafuna i-special instrument bayenze izinto bazenze besemthethweni kwentoezingasezincedisa abantu, but bazafaka umthetho wokuthi kube segcekeni ukuthi khathesi usesasebenzisa i-multi-currency. But eqinisweni vele besisebenzisa yona. Njalo eqinisweni ukuthi ibhondi leabangafuna ukuyikhupha ifa nsuku zonke. Njalo kuyiqiniso futhi khathesi ukuthi even waziye khona ngale ku-auction eyenziwa ngamalwesibili iviki lapho abezama ukunqanda khona la isifohlile, ngoba athe sikhuluma kanje i-transfer every week nasesifuma 400 something. Lokho kuyiwufakazi bokuthi uhulumende uyehluleka ukunqanda ezomnotho. Yikho sithi thina kakhupha ibhondi.
Moyo ukuzamazama esikubonayo kwezenotho abantu bayahlupheka, ubona kusiba lomthelela yini kufuqa abantu ukuthi bayevota kukhetho oluzayo? Mhlawumbe bagcine bevotela elinye ibandla elingasoza no-PF.
Abantu beZimbabwe babili, kunabantu bezanu-PF abangeke bafabatshintsha kungaze kuvuke kumnyama kuyiyelo kubomvu. Kungathiwa bahamba beyevota bafika bevotela iZanu-PF bengazange bekhangela impilo. Sekusiba labantu abathi bona elizweni leli ngingaze ngiyevota kabusozikutshintshi. Laba nabantu sebengabantu asebabona izinto eziningi zingatshintshi sebevotile babona kungeka mehluko. Kodwa singaye esitolo kathesi sonke sisiyathenga isinkwa, ungezamPF ungulwane otilize kalisoze litshintshe, ungulwane ofuna ukuyavota intengo iyafanana. Umumo khona kathesi uzayenza abantu bayevotela uhulumende omutsha.
Ukubona njalo lawe baba Sibindi.
Ngivumelana lobaba uMoyo ukuthi khathesi abantu beZimbabwe sebedizwetshile. Sesegcekeni ukuthi abantu kungathiwa 2023 kulama-elections. Nginanzelela ngizimbona sula abantu behamba ngobuningi besiyavota, futhi nginanzelela bevota bengavoteli iZANU-PF. And ukuthi ngiyakholwa ukuthi labe ZANU-PF khathesi ngoba nje uMoyo sithi nxa ungena esitolo isinkwa esikhwelileyo sithengwa kumbe ngumuntu we-opposition kumbe ngowezane intengo iyafanana. So 2023 navela loMoyo ukuthi abantu futhi bazahamba ngobuningi bayevota. Ngabaye futhi abesibazibezano ekuvoteni njengoba kuthiwa lafana phezu yabuzigadeli wedwa kubona bengayivoteli iZANU-PF.
Kodwa bengaze bevotele elinye ibandla inqotshwe iZANU-PF uMoyo, ubona bevuma yini ukuphuma embusweni obaba uMnangagwa laboChiwenga ngoba sesike sazizwa inkulumo zabo bathi akekho ozafa wabusa ele Zimbabwe ngaphandle kweZANU-PF?
Ngicinga mina kule nto eyi-one okumele sivumelane. Ilizwe ngelethu kugoqela uMnangagwa, kugoqela uChiwenga, kugoqela uMoyo okhuluma layo, ilizwe ngelethu. Uhlupho olukhona ukuthi amadoda laya asazenza ilizwe laba ngelabo bese bethatha abantwana bethu esibazalayo amasosha ukuthi basitshaye nxa sesikhuluma ngezinto ezilizwe. Kodwa engikukhangelayo ukuthi nxa singayavota badliwe njengakhonokho esikukhangeleleyo ukuthi bazadliwa bese sisima sonke ngabe zosichaya sithi asilivotelanga sibulaleni sibone ukuthi bayasala bevuta bani.
Baba Sibindi, akuyiphethe ubona bevuma ukusuka embusweni yini abaphetheyo benganqotshwa?
Abantu beZimbabwe bezakhuluma ngevoti ukuthi thina sesikhethe lo salafizanitif. Yebo kambe bengazama ukwala, ngibuye ngiqhubeke futhi kuphela lana-ke amapolisa asetshenziswayo ukuthi abantu lana lamasosha asetshenziswa ukuthi abantu abantu laba abadibelayo lathi njengathi njengaye bezama ukunika izimali. Kodwa iqiniso yokuthi abazali baba babona behlipheka nsuku zonke. Ngibona ngathi khathesi nxa kuyukuthi ibandla leZANU-PF likhangele ukuthi amasosha abancedisa, ngibona kuzafika esigabeni sokuthi amasosha lawa abame ekuhlupheni laphaa.
UMnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uyisiphathamandla njalo seZCTU. Kube xoxa endawonye lesikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, iATUS, uMnumzana Themba Kuyemoyo. Umdlali wenguqu olodumo uMavela Sinakamba usethembise ukwengeza usizo alupha abantwana abaswelayo esigabeni seWange lapho adabuka khona. Kubika uJoseph Njanji.
UNakamba wethekelele eWange lapho azalelwa khona njalo uhambe wafika ezikolo ezibalisa eseDinde Primary School, seHamfi Kids kanye leWange Secondary School. Unkosikazi Thabile Viki, umphathisikolo weseDinde, usele ejabule kakhulu ngemva kokuba uNakamba ethembise ukuba yakhela indlu zokufundela ezintathu.
Sifisa uNkulunkulu abusise shuwa umntanethu eqhubeke wascore ama-goals ukuze umsebenzi shone ukhona ekhumbula abanawakhe. Siyabonga kakhulu. Lana abe foundation elamnika umqondo ukuthi asincedise. Siyabonga.
Phezu kokwakha izindlu zokufundela, uNakamba uzalungisela ababalisi amakamelo okuhlala wona angekho esimeni esihle, aphinde akhuphule inani labantwana ababhadalela imali yesikolo seDinde lifike kumakhulu amabili, i-200. Unobhala wenhlanganiso yeMavela Sinakamba Foundation uBrian Moyo uthi isikolo seDinde Primary senhlizweni kaNakamba ngoba sisekhaya kibo lapho athutshulelwa khona yingwe.
Angabe ngumZimbabwe yena but nxa ekhuluma ngokuthi ekhaya ukhuluma ngalapho esinyathelo. So ke ufikile wabona wakhathazeka kakhulu ebona iclassroom yena lapho afundela khona. sidabukile ile mkenke ayisigukile laphandle nje iflow yankono yayibona ukuthi sidabukile phakathi. So yena kumkhathaze kakhulu waze wathi hayi kulokho bengivele ngikwenza ngincedise abantwana, ngicela ukuthi ngincedise khulu ukuthi sibe nesakhiwo esitsha siza sinika amaclassroom amathathu.
Ezinye izikolo ezizathola usiko oluvela kumavila sinakamba
kwanele mthwakazi lilale.